So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 13 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho.
Kuba akulabanye abavele bazwandile abantu nje base bathi kubhongo kuvele kumele angakwenza kanje. Kulala abathi mhlawumbe kulesizathu phemsa umuntu lo usebenza ngenye indlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu wasingamfaka la uzanze isibanga.
Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomiti ekhansili.
Liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition.
Ummeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leCCC unkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe labo izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho ukuthi akhethe abanganqobanga kukhetho ukuba ngabaphathi ntambo. Unkosikazi Nokuthula Matsikenyere obekhethwe ukuba ngumphathi ntambo wesigaba seManicaland usesusiwe esikhundleni lesi njalo kulembiko ethi umnumzana John Baradza obekhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe laye ubikwa elakho ukususwa esikhundleni. Umongameli uvunyelwa ngumthetho ukukhetha abaphathi ntambo abangangena kukhetho abangangenanga kukhetho abayisikhombisa kodwa yena ubekhethe abayisithiyagalolunye 9. Umnangagwa wake wenza isifanayo ngomnyaka ka-2018 ekhetha abaningi kulalokhu okuvunyelwa ngumthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Lesiyazi oMthuli Ncube labo Monica labo Chris Mthangwa labanye abaningi oMombe Shora. Kodwa abasha engimaziyo ngulo ntombazana okuthiwa ngutate Namavetera owaye edlali indaba zedrama. Abantu abakamnakagwa kuyisimanga kodwa ke kufuze ukuthi ucabangisise lakho ukuthi kuvele kuhleli kuhlupha emisebenzini evini uma kuthe kwabuya isihlobo sikamaneja abaningi kuyabethusi angaphongufakwa nje kungazange kuhanjwe ihambo ezithize ukuze kubonakale ukuthi empeleni lowo muntu nguye okumele uthole lowo msebenzi. Kukhona okuthiwa ma kusenziwa ama-interviews ukuthiwe lo yazi lo oza interviewa kumele azikhuphe kumsebenzi wokuinterviewa okuthiwa ngesilungu they recuse themselves and kusemthethweni khona ukuthi umuntu ayenze njani. But then ama-appointments ayenziwa ngumkhokheli kahulumende okuthi uzirecusa njani lo muntu omfakileyo engumntwana wakho ligazi lakho uzaripota kuwe uyabebika kuwe ekusebenzeni kwakhe ukhothama kuwe kuyaletha uthandabuzo ukuthi into yonke izayenziwa ngendlela. Umntwana lo akhona ukuthi akuphikise kwezinye izikhathi ma uthe wenza amaphutha. So sesingakwenza ukuthi sibheke sibone ukuthi kumbe sizwe yena umkhokheli kahulumende omnakakwa achaze ukuthi kanti kuyini impela okukhulu okwenziwa ngabantu abakhe okwenziwe wabenza baba ngabasekeli baba ministers. Akula banye abavele bazondile abantu nje bahle bathi ku wrong kokuvele mela ngakwenza kale. Kulala abathi mhlawumbe ulesizathu iphemisa umuntu lo osebenza ngendlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu lo singamfaka la uzenza isibanga.
Bekufanele ukuthi uMongameli Mnangagwa enzeni obekungaqinisa iCabinet leyi kumbe kubangele ukuthi kube lenhlelo ezimqoka ezingathuthukisa ilizwe.
Abaningi kuleli thuba esesikulo kuleli banga esikulo njengabantu bezimpapa abaphelele abade ngwakha ilizwe. Bakhangelela ukuthi aqale ukumanyanisa abantu ukuthiwa ngesilungu yi-unity. Kulokhu kuyiphathi ZANU-PF loyalist abalalela umthetho we-ZANU-PF. Ngimzwile nje ekhuluma kwenye indawo esithi yena abakobulawayo abangavotelanga izanu abasozi bebalahle. Ngithemba ukuthi uqinisile uMs Jojana kulahlwe lokho okwenzwa kusewa 1980 ukuthi badividwa ngokuthi wena uvela ngaphi, ukhuluma ihlobo bani, kwadividwa ngokuthi wena ukuyiphi iparty ukusapota bani. Bekudingakala ukuthi for example adinga abantu ababili abathathu abangavumelani naye, even abakwe-CCC obithi labo-Welshman Ncube abanika amanye ama-appointments abese bakhokhela njengenkokhela. Khonokho mhlawumbe bekungayenza abantu baqanda umuntu lo esefuna ukuthi umanyane bese bekhohlwa ngokubele kube mphikisa bedinga ukuba i-opposition. Uyakhumula lesiyana isikhathi umuyi uRobert Mugabe eqala mpela ukuveza ukuthi akasagijimisi ukuthembeka kuphela kuthiwa i-loyalty, usegijimisa mpela ukulungisa ilizwe ngabantu laba kuthiwa ngama-technocrats. Ngesikhathi kungeniswa uNkosana Moyo, uJonathan Moyo, omade abe-agriculture bangena. Kodwa-ke ekamnumzana uMnangagwa angiyiboni i-agenda yayo ngaphandle kokubambisisa i-power mfimfimfim.
Alo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili okwenziwe ngolwesibili. Enye inkokheli yaleli bandla isiphumele egcekeni isola umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa bemethesa icala lokuba nguntando kayiphikiswa. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babiza ama-councillors babatshela ukuthi i-directive ye-party yikuthi umeya kumele kube ngubani, u-councillor kumele kube ngubani. Babe ngekho ayisibo njalo abavotela ama-councillors lawa koBulawayo. Abantu laba abavotelwe koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo no-deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Ponxa thina at this stage sesizathathwa la imbhobho sithwale inhlamvu sethusele ama councillors okumele asebenzele uBulawayo, kuthi ukuthi wonke ama decisions asezaqunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokho. Into ebuhlungu kakhulu ebantwini sindebeleni ebantwini bakoBulawayo besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections. So yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures, ibe le constitution, ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni. Umuntu decide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenze. We need to go back to basics, sihambe ku Congress siyekhetha leadership, sihambe ku Congress siyekhalfaka i constitution, sihambe ku Congress siye ekhetha ama provinces ulokhu akuvunyelwa lokhu kulihlazo lokhu kunika ubulawayo izinga elingaphansi kakhulu
sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcina isihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona ukungasela ukuthi liqiniso yini
indlela okukhethwe ngayo umayor lo deputy wakhe indlela okukhethwe ngayo ama committees abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla ba decidela uzulu kamthwakazi ukuthi kumele kube ngubani u councillor o chair i committee le kumele kube ngubani u councillor oza chair i committee leyana lokhu kusibisela emuva Chris Gande besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakobulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonoko ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kule committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition besithi izano kabayifuni and this is how we thank them this is how isibongo separate sibonga abantu bakobulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees we will impose umayor lo deputy mayor wakobulawayo bona bevotile besithi izano kabayifuni
Hello ke ngumnumzana sengezochabangu isiphathamandla sebandla lesicc kodwa enye inkokheli iyalandula amazwi kaChabangu isithi uhlelo lokukhetha umeya la lomsekeli wakhe lama committee lohamba kuhle Ummeli weSunningdale edalele eParliamente njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala. Amapholisa athi uKademaunga lo councillor kaWard 10 eHarare uClyde Mashojera kanye loDawudi Jezubu badala lelicala ngelanga lokhetho. Baphinda badiliza impahla yomnikazi okungelinye njalo icala abaletheswayo. Ukubotshwa kwabathathu laba kuza ngesikhathi amapholisa edinga njalo isikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi esithi ulamacala awadala ngomnyaka ka-2019 alokhe emelele. Ilunga leCCC umnumzana Job Sikhala laye wabotshwa nyakenye esalilunga ledalela eParliamente esetheswa icala lokutshotshozela udlakela njalo sokwedlule umnyaka elokhu evalelwe encitshwa ithuba lokuhlawula ibail. Untungamile inkomo Studio 7 uqoxe lelunga leCCC umnumzana Tim Moringai osole kakhulu ukubotshwa kukaMadebunga labanye bakhe.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Gandhi bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu thina siyabe siloke sikhangele sibona ukuthi iSadik anti izafaka ireport sabona befaka umnomzana Job Sikhala etilongweni laye la isele close to over a year okwakathesi engelacala so hayi into eqhakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bonke sibambane sikhiphe leyo government engathiwa ihlukuluza abantu every day hayi abadala bathi indwangu la izakhutha ugatsha so maneni sibone ukuthi kuyahamba njani amacala lawa abaphongubuya lawo every day besithi iopposition hiyo yenza izinto ezinje sesibona lathi uthi akuseyikho ngathiwa sokulezinto ezifuna ukwenzakala eZimbabwe in making that country a personal fiefdom yabani
isadaki libona ilinceda ngani kahle kahle ngoba nanku phela abanye abakhokheli bayo abafana labo ramaphosa sebamenzela amhlophe umnangagwa bathi wanqoba kukhetho
into eyenzakalayo ngeSADC protocols siyakwazi ukuthi lati it's a process sakubona kwenzakala ngo-2008 laphana babo Mokenchangraza ngobe umgabe ukuthi kwaba le nganthwa inkulumo zokubona ukuthi kuhamba njani sezwa umongameli weSouth Africa Ramaphosa ekhuluma esithi laphana wabuye wazomu congratulate but wayephonga uyo uzobona ngoba yena waye sithi he cannot take the a stance eyokuthi ansoze ngibuye ngoba then there will be no dialogue. So uma kufuna kube le dialogue kumele abantu bebone ukuthi uhamba njani ukuthi isadikiza sinceda ngani. They have protocols in place that go towards resolving ama situations ahluphayo. Singabona ukuthi iZambia, iMozambique, iTanzania lamanye amazwe eAfrika laphana sikulwiwa impi yenkululeko in the 1970s or liberation struggle ubaba uNkomo enguye owezaphu lobaba uChitepo lomgabe later abezano lelo ndaba ningi sithole kwakuncedisana ngama countries wona lo so bangathwa ngomakhelwane ukuthi makule umsindo bayabuya labo bathi hayi ekhulumelana nini sibona ukuthi kuhamba njani lingachayani so yinto esiyithembile yona le ngoba siyakwazi ukuthi bantu kaThese akulamsebenzi akulamagetsi akula into ehambayo ekhaya akulamali there's nothing that is moving and ukuqilibezela okwenza izano election has made it worse because we are seeing the fruits of it kaThese sesibona uMnangagwa appointing his sons his wife and everybody that's related to him in a powerful government like Zimbabwe which is a democracy.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla lesicc ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi akusilo qiniso okukhulunywe ngosomabhizimusi ocubungula izombusazwe womnumzana Ipo Mandaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wake wafuna ukudlulisela phambili ukhetho wasethumela iqula kumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziqoqa ukutshengisela emngceleni we-Bait Bridge ngolwesihlanu zisola impumela yokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngilele Studio 7 ngilele abasakazi kunye nabalaleli le ngithi mina singangeke ngawasho laphana nje ngogawule ngogawule namhlanje nje siyakubona na ukuthi uMnangagwa nje usebenzela sakho isikhwama labakho abantwana usebenzela sakho isiphala nabakho abantwana hayi izizalwane zeZimbabwe ngoba ugawule kavula amehlo akubone nje njengamanje ngabe lokho esichumayeza ngento esigcekene sizibona nje ukuthi hayi nje kube ngani siziphofu kanti hayi siyakubona ke thina ukuthi hayi okwezanupf nje ngokwezanupf ohlala kwezanupf kungumnangagwa nabantu abakhe nomdeni wakhe ngiyabonga
umgumgumgum kwathi hlelele hayi zimbi indaba madoda zimbi indaba madoda kwelikamthaniya zimbi manje niyakhangela ngithola ukuthi hayi lizwe selitshintshile ilizwe litshintsha kanjani nanti ilizwe selizabizwa kuthiwa yini ilizwe selizabizwa ngegama lomuntu uRhodes watefika wathola ilizwe lilizwe liZimbabwe wathatha yena ngokuhlakanipha watshintsha ilizwe laba iRhodesia now ngundoda lo okuthi angumnengwagwa umnengwagwa la seqalise enyinto kanti ma uzathatha umntana wakho ole 1 month kumbe ole 1 month eqedile isikolo umenze iminister of tourism kuthi omunye ebe kuminister of finance kanti imali sisiya ngaphi iya ebantwini kumbe iya emzini womuntu then unazingeni laba abantu bakuwo kwenza konke lokho ngingazi kodwa umuntu ngani ngambona ngani uyaphumelela ulokuze u George Bush ngoba kwaba lo George Bush Junior laye waba ngu president kodwa hayi bona baba ayikwenza ngesilungu kwabangconywana manje okwethu kwabantu abamnyama laphi lizwe liyaphambaniseka la hayi ngoba lapha sokusebenzele esikhwameni somuntu now awuboni kathi omfaka ku finance omfanele ku tourism konke lapha yonke economy isifanele igwemile ngapi komnangakwa oh asazi ukuthi lo baba lo lama advisors akanala checkileyo angazi ukuthi bama advisor kanjani akabona ukuthi bamfaka eweni ngoba phela lapha izinto zonke seziyangena nga esikhwameni sakomnangakwa thank you bye bye siyabonga
salubonani salubonani ku studio 7 ngiyajabula li audio mayingafundwa siyezwa abantu bayakhala ekakhulu ngamabhuku esikolo la imbadalo zesikolo ende kubuhlungu kakhulu phezu kwalokhu sithi siyananzelela sithole ukuthi izan PF yaroba yangena ukuriga size sithi ube kwangena i-CCC kwakungcono ngoba izithembiso zayo zazisithi abantwana bayafunda mahara ezibhedlela kuyangenwa mahara manje izan PF bathule kuphela bafakana nabantwa babo sazi ukuthi kuyotshintsha kutheni laphana singakhala kakhulu bese ngesikhathi siyazihlukumeza asikhulekele mthi ube kuyabangena abe AU bancedise abantu beZimbabwe ngoba kuyahluphekwa laphana kakhulu
sibingelele la studio 7 siyabonga mina ngombono omncane nje mbona ngasinkingi ukuthi umeya osefakiwe ukuthi ngubani into eqathile ukuthi ngababona ukuthi balwisana lokuthi igovernment ezano ingafaki imakhala lapho kwabulawayo iCouncil ikwazi ukuzilungisela indawo yabo isebenzisana nomeya wabo kungangeni igovernment izofaka abantu bezano ngenkani kwabulawayo bekwazi ukuthi abantu bobulawayo bafuna abantu bezano abavotelanga futhi so abantu bobulawayo bafunda ukuthi bebambisane bekhuluma into eyodwa ukuthi kuphethe bani akuqakathekanga into eqakathekile kuthuthukise ubulawayo kulungiswa imigwaqo kulungiswa i-health sector yonke kulungiswa amanzi khona okukhona esinakho ubulawayo sikubambe kuqine singavumeli abantu bezano bezovoxa kubulawayo kuphela so umeya okhona uqondile abantu bungabazami ukumvotela bemnika amandla bemsekele kuphela siyabona
studio 7 studio 7 abo njani nabalaleli bonke kuzo zonke izindawo abasakazi nje kuzo zonke ngeke liqede ukuliqamba amabizo siloko sisizwa njalo ngaba ama minister ay triple c aloke bojwa believe gawule ke believe gawule mayekhuluma vele ukuthi alibathi angakhithiza inyonge ebomvu ngendlela oyikhulumela khona le iqembu lake lezana hayi mina ngathi ugawule kanjani angazi kumbeni wayikhona into abayesabayo onje bakhuluma iqiniso funa bebhi nabazo kodwa basebejikela umbuso angazi gawule shemo ke lezinuka amakhapa amakhwapha abazali siyalihlonipha impela lingamandebela kithi kodwa hayi mani indlela ngendlela eziphatha ngakhona hayi hayi shuwa sazi meyi imali naleli idingayo hayi shuwa isono lezi lisenzayo bazali isono sibili gawule hayi hayi seku-over ku-over bafowethu mali lithini ngokanje upresident wenu sefake abatwa bakhe ifemily yakhe lithini ngakho ngokuright nakhona
studio 7 linjani linjani lapho thina siyaphila abasakazi siyaphila abasakazi besicela yazi ngabe iyavumakile esitendele inamba zalaba abantu ogawule laba dalolo umtundu talo ozongikhanisila lo ohlesa bukhanisile wesihlobo yalwana besicela inamba zabo lapha egroupini lapho sikesinikeze zona inamba zona sike sihlakaze nabo sazodwa ku-inbox ngapho and futhi angeke sikhulume ukuthi inamba ziphiwe yini angeke sikhulume inamba ziphiwe yini lapha kuzila just nje lathi lasifakela kuzinamba kona sike sizwe ukuthi kathi singayiphatha njani indaba le sike sibangene lathi ngapha ngoba hayi kunzima la okagule ukuchini ndizozela umsebenzi ngapha ke futhi chulocho giba ugcile egoli kona yabona so into ezinjalo nje zasikhahlameza emoyeni eh okagule lo nguye ofunga utshelwa mpela untshela umtshitshela kanye kanye mbonjeni kanye aba lo muntu ozogawula engichazi khomphe sithekile eziyale ngeke zani PF yakhe wayathi zani PF udla khona thina sidli khona so manje sidla khona yena akazama umuntu esihloniphe phe khuluma okagule ucucayo ngathi number stones yebojwe 3BC kandawo sho 3BC bot awasani PF wabojwe zani PF wathi nilidlakela ukukhulu kakhulu sangebotshwa abe triple c sebotshwa thawulo ebasidlakela udlakela uvele kuphi ke ndawo hayi hayi andaza yehlonipha awuthemisa ungaphile ngaphakame eke zambe uzikhulumela yini si triple c hayi siphele nzima wafowethu bakhuluma ngongajeni lapha emzansi ethembisa la ekhanza lengayo
studio 7 studio 7 salibona ndinjani ngaphoa nothi nesiphila ngapha
ngusunam lona sibonge ithuba udaba lwami lokulendoda yakobulawayo engumsekeli kasodolobha imeya wayengumsekeli kameya okhala ngokuthi uDavid Coulthard uthe yena uzohlasela lapho kole corruption uzohlasela nama councilor ayenza i-corruption hawu he lendoda ikhala iziginqa phansi ngempela iyabovula ye abaseduze layo ake ndiyithulise bo kuthi kuzohlaselwa i-corruption hayi amakhansela kuzohlaselwa i-corruption bese bejwayele ukuzenzela abantu lapha noma awukhansela kobulawayo beyenza i-corruption kuze kube questionable ukuthi i-alternative government enjani le-corruption encintisana lezana kuhlaselwa i-corruption mnumzana ngiyabonga ithuba.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngembiko ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amapholisa ahlome ngemibhobho alezinja lendizamchina zohlobo lwamahelicopter elokhu edinga isigilamkhuba esafohla ejele lesigaba sePennsylvania sabaleka ngeviki edluleyo. Amapholisa athi uDanelo Calcante useke wabonakala kumabonakude bezindlu esegele indevu njalo ucatshangelwa ukuthi engaba intshontshe imota abaleka ngayo. Izolo ubonakale kwamunye umuzi lapho abikwa entshontshe umbhobho. UCalcante wayesejele ngenxa yecala lokubulala abantu ababili. Ngalokho amapholisa athi njengoba sehlomile useyingozi ephindwe kabili. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kungani ujahalo edenya amapholisa kangaka.
Hayi baba Kande, ngokubona kwami amajele avinjiwe sibili, kodwa ke ngibona ngathi lo ujaha ayi laye besikhuluma ngaye nje khonapha sithi aleli yililwa licatsha leli i-terrorist sibili ngokwalo uthebula sibili ngoba I think ngangendlela nxa ukukhangela ividiyo leyana indlela aphuma ngayo iyabe ingatshengisa ukuthi kungaphuma umuntu khonapha ngoba ngithi kwakuyimdula embili engekho eduze laduze kodwa ke yena ngokuhlakanipha kwake wasayiza ukuthi yena uzabamba inyawo zigcobe ngapha izandla zigcobe ngapha nangwe khwele ziya phezulu khona la ngazi ukuthi konke khona kuphela wakufundela ngapha wakufunda ukuthi kodwa ke yena waneleza ukuphuma angithi nxa esephumele lapha kule ncingo ngaphandle ngale i-barbed wires ezingama double double waphuma futhi wafuqa khona ngale waphuma wahamba. Ufanele ukuthi bangambamba laba bamtrain bamse army le bamse le Afghanistan le kumbe le e-Iraq bayemlwisa khona le uhlakaniphe kakhulu lo muntu.
Siyabona ukubana ubaleka nje egijinyiswa ngama-helicopter izinja lamapholisa angane aqeqetshile ekudingeni abantu kodwa sokuyenelisa amaviki amabili
njengoba ngeke ngajo lapho ukuthi ukukhalipha kwakhe lo muntu lo kungathi kuphambili kakhulu angikwazi ukuthi kanti wazalwa wathwani laba bantu bangabantu sibili abakwazi ukudinga njalo bekungathi ayiviki kayisoze iyanele bengambambanga njalo bahambe nxa ukhangela laphana ngithi bebehamba i-radius ethize kumba ama-5 kilometers around ijele usiyale befake amakhamera ezihlahleni ukuthi lapho kungakhanya ungathi kuyindledlana bafake ikhamera lapho kungakhanya ungathi kunjanjalo wabonakala kuyo ikhamera yakhona imthatha khona le zihlahleni elilula kodwa ke bagijima baya khona le bathi befika khona le kutsho ukuthi yena besejibilikile waya lapho bavela khona bona.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazo welemelika wekhuluma icingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathintambo ababili akade bakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela esetshenziswe ukukhetha umeya, umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye ngo-half past seven.